Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngale vuka njani izilukandaba olambela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 12 ngwenkwezi 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe usehlawuliswe inkomo ezinhlanu lembuzi eyodwa yinduna uzwimba ngoba esethethwa icala lokungangcwabanga umkakhe uRobert Mugabe ngesiko lakibo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Uganda lapho okugcotshwa khona namhlanje usowabo. Kusebuse kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu umongameli Yoweri Museveni ngemva kokhetho olulempumela esolwa ngabanye.
Lokhu ikudlalisa izimali ikufika nje abantu bechawulana umuntu sephenduka ekhaya akula ngisho lalathelonisi.
Umthethwandaba uzaqala namuhla ekuseni ukwahlulela udaba olukhwezwe ngamagqwetha ephikisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engezelele umahluli uChief Justice Luke Malaba iminyaka yokusebenza.
Nxa ngabe kungehlula abantu kumele baqhubeke bedoyitoya besilwa lalokho ukuze kulunge.
Owake waba ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga uthi wabona kungcono ukungena kubandla lezanu PF ngoba lilokuthula.
Masesithi ungcono ngidinge ikhaya elingaba izanu PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Unkosikazi Grace Mugabe usehlawuliswe inkomo ezinhlanu lembuzi eyodwa yinduna uzwimba ngoba esetheswa icala lokungangcwabanga kuhle umkakhe ngesiko lakibo. Isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Jealous Mawarire eloba enkundleni yeTwitter uthi le kukhanya kuyimizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokubamba ngamandla unkosikazi Grace Mugabe ukuthi agebhe isidumbu somkakhe kokutama emangweni wezwimba ayobekwa emathuneni eHeroes Acre eHarare. Umawarire uthi amapholisa inkamba yeBorodale eHarare ehamba lawenduna uzwimba afike emzini kaGrace Mugabe othiwa iBlue Roof izolo ntambama bezopha uGrace Mugabe amasamanisi la. Kubikwa bekulezisebenzi zehofisi kamongameli zihamba lamapholisa. Kuncwadi elotshwe ngolimi lwesishona esezandleni zeStudio 7, induna uzwimba uthe impahla zikamunyu zonke kumele zibuthelelwe emzini wakhe. Uzwimba uthi ukubekwa kukaMgabe emzini wakhe kokudama kulihlazo elingakaze libonakale. Incwadi le ithi uGrace Mugabe kumele ayethoniswa ngeviki ezayo ngolwesine engekela ukuya khona le kozwimba. Udaba lolu luzathoniswa engekho njalo umamangala umnumzana Tainos Mangoba Rere uyabe eyaphiwa imvumo yokuthi isidumbu sikaMugabe sigejwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uye kwele Uganda lapho umongameli Yoweri Museveni azagcotshwa khona namuhla ukuba ngumongameli walelo lizwe ngemva kokhetho olwenziwa ngozibandlela olulempumela ephikiswa ngomunye wancintisana laye umnumzana Robert Kagilani Sentamu wazakala ngelokuthi Bobby Wine othi kwaba lokuqilibezela ngemva kokubotshwa lokubulawa kwabalandeli bakhe. UBobby Wine wayese udaba lokuphikisa impumela emthethwandaba kodwa walususa esithi ucitha isikhathi ngoba abehluli besekela uMseveni. Umongameli Mnangagwa ufike izolo ekhatshwe ngumphathi ntambo obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba. Sikhuluma nje umnumzana Bobby Wine uthi kusukela kuthangi amabutho agqagqele umuzi wakhe esalisa abantu ukuthi bangene kumbe baphume. ele Uganda libikwa libe kudlelwano obuhle lele Zimbabwe ngoba lisekela uhlelo lokwabiwa kutsha komhlaba ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe
yabona ukuthi nxa kwakuvele kulokuphikisana phakathi kwamalunga ancintisanayo siyazi ukuthi uBobby Wine lomsebenzi kuvele kulokuthize ukhetho lwakhona le democracy yakhona vele ibhilisekile ngaye omongameli wethu thina owanjengakomnandagwa lapha ngaye bayacabanga kuthi kabafanelanga bazingcolise amabizo ngokuba belokhu bebonakala belabangani abalokuxabana phakathi okungela umbusombi nxa kulobudlelwano phakathi kwe-Uganda neZimbabwe osobhizimisi bayakulungisisa khonokho ku-African Continental Free Trade Agreement kude ku-commerce lokhu yikudlalisa nezimali yikufika nje abantu bechawulana umuthi ephenduka ekhaya akula ngitsho lalelasithelonisi
sesikhangela yena uMongameli Museveni ukutshoni lokho ukuthi ulokhu ebusa kusukisela ngomnyaka ka-1986 unqoba okuqotho yini
uzananzelela ukuthi ukuguqula isisekelo sombuso esokuntshintsha iminyaka yokuncintisa iminyaka yomuyo yokukuswa iyenziwa yonke ama-dictators e-Africa Museveni uvele uphithekele ubhizi ngokuguqula imithetho yokube lokhu encintisa kusukela ku-1986 mina ngiselijaha kuze kufike kathi sengingokhulu singacabanga ukuthi kulomuntu ongabale yengqondo yokuthi asebenzele ilizwe lakhe kweminyaka emide njalo engu-president uyatshengisela vele ukuthi abantu ababusayo e-Africa laba bathatha lula izimpilo zabantu ngabakho-serious
sesikhangela amalungelo oluntu-ke kulelo lizwe siyamuzwa umnumzana Wine lokhu esithi uyahlukuluzwa kanye labasekeli bakhe
ngoba phela yikho okusimangaza ukuthi amazwe anjengowakwa-amelika labana bathi balo mngane le-Uganda ubungane bakhona uvele nokuthi u-Uganda iyalwisa amasosi lana ama-Islamic fundamentalist kodwa siyazi ukuthi e-Uganda thathi akula democracy ukhetho le-Uganda amaphephandaba yakhona amaredio akhona vele konke Museveni ufaka izandla zakhe nxa kulo ukhetho abantu bayabotshwa abanye bayadushulwa kuyafana nobulisi bawomusi ngimbona ngathi nakuncedi lo
kungani ele-Uganda njengamanye nje amazwe lixhasa ele-Zimbabwe ngohlelo lokwabiwa kutsha komhlabatho le-land reform kanye lokuthi izijeziso zenotho ama-sanctions zethulwe e-Zimbabwe
njengathi thina esafunda e-East Africa siyazi ukuthi u-Idi Amin owahluthinela amakula elamakhiwa imihla yamasabazi abo kwaso wasukubiselwa ukuthi Amin sekhotshiwe kuyatshengisela vele ukuthi kule confusion yakhona ngoba lokuphambaniseka khona ngoba vele i-Uganda yona ekunanzeni amalungelo abantu abele mpahla zawo iyakwenza khonokho ngikhona yikho bebezwana labantu be-America kusekela nje ukuthi umhlabathi uthathwe kumbe izijeziso zikhitshwe ikukhuluma nje kwabantu vela abangabangani abahlukuluzayo kodwa angikhole ukuthi kungatsho lutho ngoba nxa mina ngisithi mina Museveni uyasekelwa i-America le-Britain le-EU yona i-America le-Britain le-EU bayibo abafaka izijeziso kuzimbabwe akulareshinali kutsho ukuthi vele abezikhulumela nje njengomntu odlalayo
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare Umthethwandaba we-High Court uzaqala namuhla ekuseni ukwahlulela udaba olukhwezwe ngamagqwetha ephikisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engezelele umahluli uChief Justice Luke Malaba iminyaka yokusebenza esithi lokhu akukho emthethweni. UMalaba ufikisa iminyaka yokuphumula empentsheni engamatshumi ayisikhombisa 70 years ngomgqibelo. Kodwa uMnangagwa ukhangelelwe ukwengezelela iminyaka yakhe kulandela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lidale ngamalunga e-ZANU-PF lawe-MDCT ephalamende emupha amandla ukwengeza iminyaka kaMalaba labanye abehluli abahluleli bamadale aphezulu abayabe sebefikise iminyaka yempentsheni umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum njalo eligqwetha. Umnumzana Musa Kika nguye ukweze lolu daba emthethwandaba esithi uMnangagwa kumele avinjwe ukwengeza icontract kaMalaba. Inhlanganiso yeYoung Lawyers Association of Zimbabwe layo ikweze udaba olufanayo izolo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Wonke amanyathelo aqakathekile ukuthi athathwe ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela ukusebenza komthetho lesisekelo sombuso. Ngakho-ke kuyinto eqakathekileyo ukuthi wonke umuntu asukume azwakalise ukungasuthiseki kwakhe, azwakalise ukukhathazeka kwakhe ngokuthathwa kwamandla onke avuthelelwe emuntwini oyedwa President welizwe senza ukuthi izinkantolo ezizimeleyo imthethwandaba ibe ngaphansi kwakhe, iParliament ibe ngaphansi kwakhe. Lezo ngatha ziqakathekile ukuthi zibe lamandla uma kuzasebenza kahle umbuso wentando yabantu, kuvikeleke iConstitution, kuvikeleke lamalungelo abantu. Nga ngabe konke lokho sekudilekile sekungaphansi kukaPresident akusasebenzi lutho. Ngakho kuqakathekile ukuthi basukume abantu bazwakalise, babonakalise ukungasuthiseki kwabo lentukuthelo yabo, bazame konke okusemandleni ukuthi kuvinjelwe lokho okufuna ukwenzakala.
Ubona abahluleli benkantolo velakho yini ukwethula isinqumo sokuthi hayi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba akukho emthethweni, ngokunjalo kumele ayephumula? Alubana uMongameli Mnangagwa ethe wengeza ngempela isikhathi sakhe.
Umzamo wokuguqula iConstitution ungaphumelela ngokuba uPresident eseusayinile lowo mthetho, kusho ukuthi singumthetho. Okuyabe sokusele ukuthi ithina esiphikisana lakho siye enkantolo siyaveza, siye emthethwandaba siyabonisa ukuthi lokho kuguqulwa kwenziwa ngendlela ephula sona yona iConstitution, ephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu ukuthi uma kungayekelwa kuqhubeke kuzalimaza indlela ilizwe leZimbabwe lime ngakhona izisekelo zeConstitution lokuvikela kwamalungelo abantu ngendlela iConstitution ekwenza ngakhona. Ngakho ke yilokho okuzabe kugijinyiswa kakhulu ngabantu ezinsukwini ezilandelayo, ukuthi kuzanywe ukuvezwa emthethwandaba ukuthi hayi lokho akwenziwa ngendlela efaneleyo. Kanti ke nxa ngabe kungehlula abantu kumele baqhubeke betoyitoya besilwa lalokho kuze kulunge, kumbe kuze kuphume izano embusweni. Phela yiyo yodwa indlela mina esengiyibona isisele ukuthi izano kayisuke embusweni kulokuthi sibe sihlala sikhala ngale ndlela.
Ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okungakenziwa eParliamente kusakhulunywa nje ngakho, abantu abaningi bebekutshaya nje indiva baphaphamaso kwenzakele khona behlokoma khathesi abaningi. Ungathini ngalolo daba?
Ye, abantu vele izikhathi eziningi bayabukela bayevuna emasimini nje balinda inyoni benze lokhuyana lalokhuyana, hayi ukuthi akuqakathekanga. Kodwa nxa ngabe kukhulunywa ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso kumele abantu baye emhlanganweni bayezwakalisa ukungasuthiseki kwabo. Nxa ngabe kwehlule emhlanganweni baye emgwaqweni, nxa ngabe kwehlule kusehluleka emgwaqweni bahlale phansi. Kungangcono kudilike umkhonomi kulokuthi abantu baphelekezele ukwephulwa kweConstitution lamalungelo abo, ngoba udala inkunzi kantando kayiphikiswa ozalimaza amalungelo abantu lempilo zabantu ngakusasa. Ngakho ke lokho kumele kube yisifundo ebantwini ukuthi nxa kukhulunywa ngeConstitution, kukhulunywa ngomthetho, kukhulunywa ngebudget, kumele sisukumele ngobuningi sonke siyephikisa kumbe siye supporta kulokho kubi. Kufanele ukuthi sonke sisukume siyephikisa. La namhlanje kumele siqhubeke siphikisa lokho okwenzakalayo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani akhitshwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabalitshumi lanhlanu ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabo ababhubhileyo bavele kuzigaba ezintathu ezithi Maswingo, Mashonaland West leManicaland. Ababanje igciwane leCoronavirus abayisithupha ngabeHarare kuthi koBulawayo kwatholakala abane eManicaland abathathu lababili abeMaswingo. Abahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 badlula inkulungwane ezilitshumi 10,166 izolo nje kuphela. Owake waba ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Akim Mhlanga uthi wayengasomthengisi njalo wabona kufanele ukuthi aye kubandla lezizana uPF ngoba yilo elilokuthula. Kesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Yebo, ngiyabonga. Yebo, kuliqiniso sengiphumile ebandleni leMthwakazi Republic Party lapho kade nginobhala jikelele. Okwamanje sengililunga leZANU PF.
Yizizathu bani ezabangela ukuthi usuke kubandla leMRP uye kweZANU PF?
Ngomva kokuhlolisisa ngananzelela ukubana isikhathi siyahamba, abantu bakithi bafuna i-development, lentsha yethu ifuna i-development. Ngase nginanzelela ukuthi iliphi bandla elingela kuqebhana, elingela kulwa njengamanye amaparty engiwabonayo ikakhulu aphikisayo athona edabukana phakathi kutshona kuliwa. Ngase sithi ungcono ngidinge ikhaya elingaba yiZANU PF lapho engingahlala khona ngithole ukusebenzela abantu bakithi kungela kulwa kungela kudabuka naphakathi.
Lona ibandla le MRP ulibona kulibandla elile kusasa na nxa ungumuntu okhangela njengomuntu kadupha kathi kwalo?
Ikusasa bengaba layo uma bengatshintsha ukwenza bayenze kahle, behlele kahle izinto zabo. Izinto ze politiki zifuna ukuhleleka, izinto ezokukhokhela abantu zifuna ukuhleleka. Uma bengahleleka bengaba lekusasa.
Umnumzana Akim Mhlanga wake waba ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. Okwakathesi usekubandla leZANU PF. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Manje zikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba udaba lokuhlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary soludluliselwe kunyanga ezayo ngoba uMary esesibhedlela lapho abikwa egula kakhulu. Idale lePhalamende libikwa selilaye umphathimtambo wezekhaya umnumzana kaZembe kaZembe ukuthi aphe leli dale umbiko otshengisa ukuba imingcele yelizwe kayivuzi kulandela ukubanjwa kukaTashinga Masinire elegolide elibiza imali ngamadola eMelika afika phose isigidi sinye 783,000 eSouth Africa. Lokhu kwenziwe ngoba ilunga ledale umnumzana Edwin Mushoriwa weMDC Alliance ecele usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda ukuthi athathe lelo nyathelo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani mtungameli Nkomo, labo Kids, labo Kristanti. Ngusobancane Plumtree wazinyama okhuluma. Bafowethu uyazi nginenkinga namani. Yazi ngikhuluma umculo wamaskanda, ngaqala ukurekhoda umaskanda ngo-94. Manje ye nginambe eziningi lalapha lalapha. Manje kwamanje ngingarekhoda nje i-cassette la i-CD lami kodwa manje ngasele isponsor. So ngiyakhala ukuthi ongabelalele noma ubani nje olaleleyo ongaba lochaso kumbe ongaba isponsor unsponsor ndinga kakhulu kusponsor futhi ngifuna nje ukuthi mawa ungangidlolela isiduduhlu ubhadale nje mina ngiye ngokuya record inamba yami ngizoyisho ekugcineni ubufakazi impela bokuthi ngiyacula nampa kusho ukuthi mhlawumbe ngithatha amachance isiginqo sami naso ngesikhathi la sengicula umasikanda nansi ya so bangani inamba nje inamba zami uyabe ufuna ukungixhasa mphela la kuwe cooperation khona ngiyacela sibulusizo liyele ngixhasa kodwa akukwazi ngifuna umuntu ongangidlulela nje ahle engibukele istudio inamba zithi 0026378511907373 so bangani eplums kwazimnyama ngicula umasikanda ehe ngidinga isponsor mphela kakhulu hayi lapho khona phezimbabwe ngiyacela bafoto njengoba sponsor ngeke ngirecorde enye CD la mbele CD likhona ngalijipa sibili abantu bayalazi kakhulu izingoma nje abayazi kakhulu yathi mbaceba kuwe lethi supheka sonke lethi ngithule kanje zacula usobancane ngiyabonga bafoti le wonke nje abantu abangabe belale show
angibonge bantu be studio 7 linjani kunhlelo zonke abasebenzi be studio 7 labalaleli ngithi ninjani umbuzo wami uyikuthi njengoba i-government yeZimbabwe ilokuthi abantu bayahlatshwa uhlelo lokuhlatshwa luhamba kahle kanti ema-reserve ngapha thina mina mpuma ePlumtree akukahlatshwa muntu abantwana besikolo abakahlatshwa kundawo zonke nje zezigaba zasema-reserve akukahlatshwa akukangeni nje lohlelo lokuthi kumbe kuzahlatshwa nini angazi ukuthi uma sithi abantu kuhamba kahle bayahlatshwa angazi ukuthi ubala kuphi kwelizwe kumbe vele abasema-reserve bazayikelwa benjalo bengahlatshwanga angazi ngibuye futhi ngithi mina ikakhulu laphana ku esizweni sikamthwakazi asibambananga isizwe sikamthwakazi singamaqembuqembu ngathi nje isizwe samandebele singamaqembuqembu njengalokhuyana okudlalwa ngabantwana okuthiwa kulomandawe ongena ngapha kungathi zanu yangena ungathi MDC bani kuyangena ungathi zaphu kuyangena bahluleka nje ukuthi bebambane beyenze into yabo mhlambi abayitshiyelwa nkomo kodwa ngibona nje bebhizi bejampajampa kuzo zonke indawo bakhona ngoba abantu basemandebeleni akula qembu elikhonelwe ezombusazwe eZimbabwe abangekho kilo bangabantu nje abangazaziyo ukuthi izimvu nje esezihlakazeke zangazazi ukuthi ziyakuphi so lokuthi zikhulume ngezombusazwe mbona ngani kuzathatha isikhathi eside kakhulu bona nje ngibona ngani ababe ngomandawe kanjalo ngoba bafuna ukuthi bevuse ikhanda kube lomuntu wasesindebeleni nje oyi-one ozama ukuthi uzakhokhela angazi kumbe baphazanyiswa iyo le ndaba yegugurawunde yini ukuchaywa lokubulawa ngalezo sikhathi na ngiyabonga ngiphuma ePlumtree komxotshwa ebukhalangeni
sanibonani ninjani nonke bantu be-studio 7 abasakazi bonke nje nani khona nesizwe zikamthwakazi omthwakazini bonke nje omama nabobaba ngithi lingaphepha naye likhona isikhathi sifikile sokuthi sihlukanise umgogodla nembambo so engizama ukukutsho yikuthi basakazi abahle siyajabula kakhulu ukulilalela suku zonke usuku nasemini never mind news zithatha isikhathi eside kodwa siyazilalela sizicede ngoba zifundisa okuhle zifundisa okwangakithi zisifundisa amasonto indabuko yethu labe sidabuka khona ngithi abadala bathi nxa ulabangane lamasela nawe ulisela nxa uhlala nabathakathi nawe umthakathi yikho la engizama ukukutsho yikuthi silabantu bakithi abasentshonalanga baphana labochuma labogawula umbuzo engizibuzayo bangabantu abanjani ngabantu abanjani ngabantu abaneqiniso or ngabantu abanamanga ngoba ngilethemba lokuthi khona nxa
uhlala lezigebenga uyisigebenga xa uhlala nababulali umbulali bona bangabantu abanjani ngoba lokho engikuchilo ukuthi lapha bakhona bahlezi lababulali sinje nje asila family yethu babulawa umbuqazwe manje laba abangakithi othuma labo gawula bahlezi lalabo abantu abesibulala bachaza ukuthini labo banjalo yini mahlabe zulu umbuzo engiwubuza bona ngoba ndethemba ukuthi bayalalela iStudio 7 ngoba nhlalambazwa bekhonkota noma bakhonkota njengenjalo engalamazinyo noma bakhonkota ukuthi bakhonkota bazumsindo noma bakhonkota ukuthi bazumoya ngiyazibuza esikhathini esiningi ngoba nhlalambazwa bekhonkota bakhonkotani ngoba bahlala nalabo abantu abalezandla ezibomvu ezigcwele igazi okhuluma ngoblack russia ngikhuluma ngesesouth africa ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkampani elungisa imithi ePfizer isiphiwe imvumo yokusebenzisa ijekiseni entsha ehlatshwa abasakhulayo abaphakathi kweminyaka elitshumi lambili kusiya kwelitshumi lanhlanu. Ugatsha olubona ngezemithi olwe-Food and Drug Administration luphe iPfizer limvumo ngomvulo lanxa abasakhulayo bengahlaselwa kakhulu ligciwane le-coronavirus. Amanombolo ethulwe ngabogatsha lwe-CDC aveza ukuba kulabasakhulayo abaphansi kweminyaka elitshumi lasikhombisa abedlula isigidi ababanjwe igciwane le-coronavirus kwele Melika kusukela ekuqaleni komnyaka odluleyo. Ngakho ke ijekiseni entsha le isiphe ithemba ilizwe leMelika ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngokupheleleyo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Ukuze sizwe isimo segcikwane le-coronavirus kwele Melika, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Raphael Mthombeni.
Ama-numbers lami ngengabona bekhuluma ngawo lapha kungathi zokukhangelela ukuthi kube labantu abangaba yi-1 million ababuyela emsebenzini kodwa bakwabuyela abeqa i-200,000 yona inyanga. Ngibona ngathi mina akusikho kwehluleka kwakhe uBiden, kungaba lezinto eziningi ezenza ukuthi kube njalo. Amakhampani amaningi ikakhulu ama-restaurant lendawo ezinjalo ziyabiza sibili ukuthi abantu bezi bazengena basebenze. Lokho kubhaliwe indawo eziningi ikakhulu lapha eTexas ukuthi now hiring. Siyaqhatsha. Kodwa abantu kukhanya ngathi kabayi khonaphana ukuthi bayangene bathathe imisebenzi leyana. Ngize ngikhulu kumbule nje ngithi wo bakithi ngabe kubithi lapha ngabe kulomzila wabantu abakhona phana abafuna umsebenzi owodwa bona bengu-100 lapha babiza but wozani emsebenzini. Ngibona ngathi i-economy isivukile. Okunye engingakuzwa lokukhuluma endaweni ezinjengeze-New York ukuthi abantu kabasaye emsebenzini ngoba bayahola lokho kuthiwa i-stimulus. Angithi uBiden wabapha uyabapha imali lawa wangasebenzini.
Njengoba ukhanya ungani abamsekeli ama-Republicans kwinhlelo zakhe afuna ukuthi azenze ezekuvuselela umnotho welizwe, manje awuboni na ukuthi uzehluleka ukufeza injongo zakhe ngenxa yakhonokho usekelwa luswelayo?
Ye, ama-Republicans hayi avele kathi uzamsekeli ngoba bona bakholwa ukuthi babe yibo abasembusweni. Loba bengathi i-economy iyabehlula ngoba kukhanyile lapha ngesikhathi sika-Trump ukuthi i-economy babevele bethethe yona leyana eyayiqaliswe ngu-Obama basebephonga ukuyiqhubekisela phambi. Bona basebe ezitshaya izifuba ukuthi yibo abenze i-economy bayibulala bayibuyisa phansi. Kathesi ama-Democrats asengena asezama ukuthi ayivuse, bona sebesima futhi emnyango lapha ngibona ngathi hayi I nature ye politics yakhona ukuthi kule opposition le ruling party ngibona ngathi uzaphumelela uBiden angaqinisela ikakhulu angaqinisela abambanisa bakhe abantu bona babakhona kusesemasinya kungakafika u-2022 ama-elections bapase imali yakhe le ayifunayo ama-trillions la awafunayo awe infrastructure bazasebenzithi bayavimba laphana yena esebenza.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Uganda lapho kugcwetshwa khona usowabo umongameli Yoweri Museveni ngemva kokhetho olulempumela esolwa ngabanye. Unkosikazi Grace Mugabe usehlawuliswe inkomo ezinhlanu lembuzi eyodwa ngokungangcwabi umkakhe ngesiko lakibo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gandeni. Sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.